Kuloko uqalise impi ye-Ukraine le-Russia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo ikakhulu izinto zokudla. Lezinye nje zokusebenzisa
manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni
abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisayo elizweni leZimbabwe izimdola ayilamandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali eAmerica US dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelani lazo njengakonke kwakuqala kwakusenzakala ukuthi bekusebenza iUS dollar kusebenza iRand kusebenza iPula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhasikitini eyodwa le mali yakithi imali yakithi kayilamandla iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe njengoba sonke sizihola imali yeZimbabwe imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi kakhulu emkambo omnyama khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 zimdollars emkambo omnyama khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga
ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo isikhwele okunganani njalo kuyini okukhwelile
intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile ngizagxila kakhulu ezintweni esizisebenzisa nsuku zonke singakhangela isinkwa isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besiyi 240 khonokana sokutshengisela ukuthi usiyabamba iviki ezayo kumbe inyanga ezayo ekaMeyi kutsho ukuthi mhlawumbe abantu bayeze besithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi phinde sikhangele futhi impupu impupu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something ama 10 kgs so khonokana ngezinye izinto esizisebenzisa nsuku zonke phinde ukhangele cooking oil i 2 liters isikuba 1100 zimdollars khonokana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona zeziqambayo singabalike ipetrol le diesel ngoba as long ilokhu iqansile khona lapho khona kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele ebantwini.